Linkuthazo iphume emkhosini okunikeza uhlangothi lukamunicipal ingxenye yekhulu lamabhini athenjiswa uhlangothi lokulondolozwa kwezemvelo ngabenhlanganiso yezizalwane zeNigeria eyeNigeria Community in Zimbabwe ngesikhathi usuku lokunanza lelizwekazi selusondele olweAfrica Day umhlaka 25 iNkwenkwezi. Owake wakhokhela linhlanganiso umnumzana Simon Udemba uthi uqakathekile ukumanyana kwenkokheli yamazwe alelizwekazi.
I look forward to a time where city of Harare will be a city.
Ngifisa ngabe siba khona isikhathi lapho idolobho leHarare lizakwaziwa njengedolobho eliphansi kwe-United Africa kanye ledolobho leLagos libe ngele-United Africa njengoba umanyano usiqinisa nxa ungekho siba buthakathaka. Yonke le imingcele esiyibonayo iyabekelwa amazwe awezwekazi le-Africa yabekwa kungekho kuphatheka kwezizalwane zamazwe la.
AbeNigeria Community in Zimbabwe laba bathi usizo lwamabhini angamathumi amahlanu lanye 51 anikezwe kumanisipala lamhlanje yikugcwalisa isithembiso abasenze ngenyanga kaNhlangula nyakenye. Ube khona laye ummeli weNigeria eZimbabwe umnumzana Muhammad Abubakar otshela intatheli zindaba ukuthi kuyajabulisa ukubona izizalwane zelizwe lakhe ziphathisa ngendlela ezehlukeneyo emazweni ezikizo njengalokho ezikwenze kumanisipala weHarare.
It's patriotism and Pan-Africanism. It's the love of Africa. Wherever Nigerians are.
Yikuziqhenya kwethu njengezizalwane zezwekazi leAfrica ukuthwalisana usizo lapho ludingakala. Kuvele kungumkhuba wethu njengezizalwane zeNigeria ukuba siphatheke lathi ngendlela ehlukeneyo kulawo mazwe lapho esikhona ngendlela yokutshengisa uthando kwabanye bethu bezwekazi leAfrica. Kungakho izizalwane zakwele Nigeria seZimbabwe ziphathekile kakhulu ngesimo seHarare lapho ingcekeza itholakala yonke indawo.
Umanisipala weHarare ukhuthaza abamahofisi abameli bakwamanye amazwe eZimbabwe kakhulukazi kuzwekazi leAfrica ukuba balandele lesi sibonelo esihle sabenhlanganiso yeNigerian Community in Zimbabwe batholise labo usizo ngendlela ezehlukeneyo. Kunje umanisipala uthi kudinga amabhini angaba yinkulungwane elengxenye lapho okuqhutshelwa khona amabhizimusi phakathi kwedolobha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.